Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngomvulo ekuseni mhlaka 6 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa ebeliye ekhaya ngekhefu lekhisimusi lithili lokhu lizama ukuchapha umngcele we-Bright Ridge ngoba kugcwele kakhulu.
Umnotho wethu ufile, abantu bathole nzima, abantu bayahlupheka. Into okuthiwa yisinkwa, abasizileyo khathi sibancedwe yikuthi labo abasebenza emazweni bebekhona basikabathenga isinkwa, ngoba isinkwa uyasithenga nge-$18.
Abebutho abalinde umngcele wemlamba pheli babikwa bebopha labo abachapha besiya kumbe bevela kwele Botswana ngokungekho emthethweni nxa bengababhadalanga imali.
Walinyazwa ngamasotsha vele eButswana, eButswana kwesebenza ibuya kuKhisimusi mhlaka 24 ebusuku ngama 3. Afana avezile babagijimisa uhambi wahle wayephuka khonapho wamthatha bayamthiya ekliniki eMashaka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa ebeliye ekhaya ngekhefu lekhisimusi lithile lokhu lizama ukuchapha umngcele we-Bright Ridge lapho kubikwa kusedlula abantu abazinkulungwane ezingamashumi amathathu lanhlanu zabantu 35,000 ngelanga kunsukwana ezedluleyo. Njalo kule ndwendwe zezimota lamabhasi ezinde kakhulu. Iziphathamandla zikarhulumente zibikwa zisithi umumo okhangelelwe ukuba ngcono emadabu kabusa namuhla. Lokhu kwenzakala abasebenza kwamanye amazwe abakade bevakatshele eZimbabwe ngaleli khefu besithi badanile ngesimo somnotho welizwe olokhu uqhubeka ubhildinga. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxa lomnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, naye obevakatshele ekhaya.
Abantu abaningi abasebenza eSouth Africa bebehambile eZimbabwe ngalo Disemba loba isimo somnotho sinzima eZimbabwe, kodwa abantu abaningi abasebenza lapha bahambile nesizathu sokuthi abaningi bakhona balezincwadi zokusebenza lapha eSouth Africa. Likho kwenza ukuthi kube lula ukuthi bahambe okusemthethweni besiya ekhaya. Ithethu siya ekhaya lokulabantu abaningi ebhoda, kodwa esinanzeleleyo ukuthi bekungani kulula ukudlula, bekunganzima kade kusele South Africa abantu beproseswa kuhle bedlula bengene elizweni besiya eZimbabwe. Kusasa amakhampani amaningi ayaqala umsebenzi, yikho abantu abaningi sebevuya ukuthi baqale bezoqala umsebenzi. Abantu abalencwadi lezo singama-special permit bafika ku-200,000. Bese kusiba labanye abasebenzisa ezinye incwadi ezikolunye uhlobo, labanye asebevelebele mvumo yokuthi babe ngama-citizens alapha eSouth Africa balama-permanent residence. Izizalwane zaseZimbabwe ezisebenza lapha eSouth Africa ziyakuthanda kakhulu eZimbabwe, yikho zihamba zisiyabona izihlobo, zihamba zisiyakudla iKhisimusi. Ngabe kuthiwa ilizwe lethu likulungile umnotho, ngabe usezingeni elifana neSouth Africa, ngabe vele abantu abaningi bazisebenzela eZimbabwe.
Kungabe kulicele leZimbabwe kumbe leSouth Africa elihlezi liphathana?
Esikunazelelayo laphana emngceleni esayidini leZimbabwe kabasikani passport. Xa umuntu efika bahle bathatha ipassport bafake istempu okwenza ukuthi ngeminithi angasikana mhlawumbe ama-passport amahlanu. Kodwa ngapha eSouth Africa nxa ufika khona kumele ipassport yakho bayisikane, yona ngokwayo bafuna ipassport esemthethweni, bese besikana ipermit. Nxa ule permit kuyathatha ama-minutes athize, bese usithi kulalabo abangena bevele bengela ama-permit kodwa belama-passport, bese becela ukuthi baphiwe amalanga. Yona leyana i-process nje iyathatha isikhathinyana. So-ke sinanzelela ukuthi imizila iba khona kakhulu ngapha esecelele South Africa eboda ngokusikana kwama-passport, kodwa ngale Zimbabwe uyangena kuphela bayigcoba i-passport uzidlulele. eZimbabwe kuba le queue kuphela labo abachayela izimoto babe senza lokhu incwadi yemoto ukuthiwa i-TIP yikho kuthola khona kule queue.
Njengomuntu obesekhaya ngekhefule khisimusi ubona ingani umnotho welizwe unjani njalo kuyathembisa yini ukuthi kungalo
umnotho wethu ufile abantu bathole nzima abantu bayahlupheka into okuthiwa yisinkwa abaphindileyo khathesi bancedwe yikuthi labo abasebenza emazweni bebekhona basika bathenga isinkwa ngoba isinkwa uyazithenga nge-$18 umuntu ohola i-$500 kumbe umuntu ohlala emakhaya oli osuka esiyadinga ipentsheni yakhe angeke anelise ukuthenga isinkwa kanti-ke futhi ilanga liyashisa ekhaya yebo ye noma izulu selike lana kodwa-ke ilanga like lachisa ikakhulu sondela ikhisimusi langemva kwekhisimusi amabele abesengani eminxa wakhanzo songani onyeni esesinja nxa ke izulu ingazange lina abantu bavuna sibona kuzaba nzima kakhulu sesokuthandazela ukuthi izulu line abantu banelise ukuthi bathole emasimini.
Lo-ke ngumnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Sixoxelaye eseJohannesburg khonale eSouth Africa. Kusenjalo abebutho abalinde umngcele wemlabapheli babikwa bebopha labo abachapha besiya kumbe bevela kwele butswana ngokungekho emthethweni nxa bengabhadalanga imali. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebutho ngalolu daba. Kodwa asizweni udaba esilethulelwa ngu-Albert Ncube.
Izakhamizi ezakhele phansi komngcele wemlambapheli zikhala ngokuziphatha kwabebutho abalindele umngcele ukube babebopha labo abachapha lo mngcele besiya kwele butswana ongekho emthethweni baqede lapho bafuna imali ezivalamlomo. Umnumzana Kudakwashe Bhatso osuke ezizamanyoni kuwadi 19 lo mntana Kutafatso olele esibhedlela esikhulu seGwanda oqhamuke unyawo ngemva kokuwela egodini egijinyiswa ngabebutho.
Walinyazwa ngamasosha emlambapheli eButswana eButswana kwesebenza ibuya kukhisimusi mhlaka 24 ebusuku ngama 3 bavuka ba afana bavedlule babagijinisa uhambi wahle wayephuka khonapho bamthatha bayemchiya ekliniki eMashaba. Kuvamile kakhulu isuku zonke ngokuthi babe befuna imali kuwo abantu abethu laba bangabevelane bangamabhoda jamba babe bebabhadalisa ama-200 pula lesi mali singikhathaza ngekadokotela ukuthi bafake isimbi.
Umnumzana Baza uthi kufunakala amadola kwemelika ayinkulungwane lamakhulu amathathu $1,300 ukuze umntanakhe ayelatshwe. Iningi labasakhulayo emhlubulweni emandebeleni lisebenzela phesheya kwele butswana lase-South Africa ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi kuleli. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ngesikhangele indaba esiqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leThe Herald lithi umfana oleminyaka elitshumi lane ungomunye wabayisishiyagalolunye ababotshwe ngemva kokubulawa kwepolisa emgodini we-Good Hope Mine eBattlefield kusukwana izedluleyo. Lokhu kwenzakala umphathintambo kahulumende umnumzana Kazembe Kazembe esithi abemba imigodi akusafanelanga bathwale izikhali zamamathele. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp njalo sithatha leli thuba ukuxolisa kulabo abande ukusilandela kukhasi lethu leFacebook labe esiyabe silive streama khona ukuthi lamuhla asenze njalo ngoba imitshina yethu ayilunganga kodwa lisixhase njalo kusasukela kusasa siyabe ke silive streama lolu hlelo njengenjayelo.
Salibonani basakazi bakaStudio 7, igama lami nguJethile Moyo embuya esimukhwi kombona. Nami basakazi indaba yenjelele ngiyibona ibaluleke kakhulu ngoba kudala kwakukhishwa izinduna zazikhipha abantu becela izulu enjelele. Namhlanje injelele ijike kwaba yintaba okuthandazwa khona, kodwa kwakungathandazwa. Kwakuyocelwa izulu abantu beyihlonipha, and ngasesigabeni nezigaba kwakubuthwa amathambo kutshiso. Namhlanje kusayenziwa, kodwa mina nginethemba lokuthi wonke umuntu uzagcina engena endleleni ngoba izulu lizohamba. Wonke umuntu uzobuyela emuva. Isifiso sami siyibuthi basakazi, abantu izinduna nabosebhuku babe nabantu abasuka emakhaya beyocela izulu, babuyele emuva njengakudala kwakwenziwa. Ngoba lalisini izulu, namhlanje kuwomile ngoba sekwagcwala izihlakaniphi. Abantu abasayenjelele, umuntu nomuntu sezitshela ukuthi hawu mina ngiyasonta ngiyenjelele, kanti okwakudala ngokwakudala ngeke ukujinje. Ngiyabonga msakazi wami.
Ngiyalibingelela mina komutsha wasakazi wakwa-Studio 7 Mpangazikhaya uRon. Bakithi ngiyaluzwa uhlelo lokuthi abantwana bathokoze kakhulu, bethokozela ukuya kwi-interview kunesi bomongikazi. Kodwa-ke nxa ungajulisisa ingqondo yezombangazwe, lokho kuyize neze. Kungani abantwana laba besiya apply-ele eHarare baze baswelele imanzi okugada, bagcine bedingelwa lezi mali zokugada? Zona izibhedlela zaseBrunaberg, izibhedlela zikoBulawayo lapho kufundelwa khona ukunesi, ukuze kulahlise umthwakazi. Bazama ukulahlisa intshela yani umsindolwana okukhona ukuthi kuthiwa kuqhathwa abantwana besishoneni. Akulalutho lapha ngamanga, izaba le bazathatha abalutshwana bezama ukuvala umsindolwana okwathiwa yindaba abantwana besitshonini bezofundela ngapha komthwakazi. Khonoko ukuthi abantu besihambela izinto zisiya khonale kubangwa kuyini xa ukuthi sikhululekile komthwakazi?
Ha, khona nje ukubeka ithemba bantu bakithi kuzana uphefu, ihlupheka nje lokuhlukumezeka kwemphefumulo yabantu, ngoba abantu sebephila ngokuhlukumezeka. Abantwana beZimbabwe bonke ngabayanga, akusela mpela imali, akula kuthi uyasebenza awusebenzi kuyafana, imali uyifake ebhenki awuyitholi. Uyumnangabo lo and bahlukumeza abantu nje kuphela, bona ba-rich
nawo ama-investors ngoba kuthi bakhona ali ukuya ezo izisasinakabo. Angicabangi ukuthi bengabuya bebe.
Mina umakhosini ngisebenzela kwele Gaborone. Hey, lathi silalo uhlupho lolo sibilo lwezimali kokusilela eZimbabwe. Ngingicwalisela lo sisi othi usebenzela eBotswana naye, ngumuzwe ekhala ngento lami engiyibonile yona le ndaba enjalo ezimali le ama-passport. Akuthi sithwele nzima ngama-passport, sifuna ama-passport. Ama-passport akhona sidliwa imali eziningi, siqeda lapho singatholi futhi ama-passport angikhona, kodwa sidliwa imali nje. Bebe besitshela ukuthi ubuye ngelanga elinje, ubuye ngelanga elinje, size sicine isikhathi sokuthi sihambe sifika sihambe. Yikho upresident esikhaya ukuthi ngalibana uyalungisa zona lezi zinto ezinjani lezo. Bengenele bonke abantu.
Ya, siyafa indlala eZimbabwe. I-government yakhona ayithathi action. Nanxa ithatha ama-actions ile favor, angazi ukuthi kuza kuqedwa yini lolu hlupho. Yinkinga esibhekane nayo nje. Lami ngithembeka amabili amathathu ngisitsho ngendlala le ebhekane labantu eZimbabwe. Uncedo asikaluthole endaweni eziningi.
Oh, nayi mhlolo bantu. Amapolisa ayehlulwa yizigebengu, izigebengu ezilimaza abantu. Kodwa uma ngabe kuthiwa i-MDC lo mhlangano, hhayi bayagijima, bagijima bagcwale izimoto, kodwa behluleka ukubopha abantu abamusha elizweni abazosilimazela abantwana, abazosilimazela abafazi. Singekho nje sisingekho emakhaya, kodwa amaphoyisa agijimela ukweshana labantu abadala abalwela ilungelo labo. Mhlolo labo. Yiko besehluleka lokusinikeza ukudla kanye lenhlanyelo. Thina kwelethi side le kwele BMC banikeza abantu i-fertilizer. Angazi ukuthi i-fertilizer iyahlanyelwa kumbe i-fertilizer ngumvundiswa.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli be-Studio 7. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, liwathumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sithande njalo ukuxolisa ngokuthi asi-live stream lamhla, kodwa sizenze njalo kusukela kusasa. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Umongameli Donald Trump weMelika uthi amabutho elizwe lakhe awasoze asuke e-Iraq ngaphandle kokuthi lelo lizwe libhadale imali eyasetshenziswa lilizwe lakhe ukwakha inkamba yendizamtshina yebutho kulelo lizwe i-ABS eyabiza amabhiliyoni lamabhiliyoni amadola. Lokhu kulandela isinqumo esithethwe yiPhalamende ye-Iraq esokuthi uhulumende axotshe amabutho eMelika angu-5,200 kulandela ukubulawa kwesiphathamandla se-Iraq uMnumzana Qaim Soleimani nele Melika. Uthi ele-Iraq lingakwenza lokhu liza kwethulelwa izijeziso zama-sanctions elingakaze lizibone. Abokholo lesi-Muslim abedlulisa amalawulo babulele amalunga ebutho leMelika amathathu ngesonto eKenya ngemva kokuhlasela inkamba yebutho esetshenziswa ngeleKenya leMelika eduzane lomngcele leSomalia. I-Al-Shabaab ithi yiyo ehlaseleyo njalo ibulele abeMelika abalitshumi lasikhombisa kukanti sithethe inkamba. Kodwa i-Africom ithi i-Al-Shabaab isisenga lezimithiyo. Namhlanje kwezenzakala eMelika, umabhalane omkhulu kahulumende weMelika uMnumzana Mike Pompeo usevikele inyathelo elithethwe yilizwe lakhe elokubulala isiphathamandla sebutho le-Iran uMnumzana Qaim Soleimani ngolwesihlanu e-Iraq lanxa enqabile ukuveza ubufakazi bokuthi umuyi wayeyingozi ebantwini beMelika kanye labomhlubulo we-Middle East. UMnumzana Pompeo utshele imisakazo etshiyeneyo izolo ntambama egoqela i-CNN, ABC le-Fox News ukuthi inkokheli yeMelika ilabo bonke ubufakazi bokuthi bekufanele uMnumzana Soleimani abulawe ngoba ubelungiselela ukuhlasela abantu abaningi, ngakho okwenziwe yilizwe lakhe yikubahlenga. Uthe kasoze abuveze egcekeni lobo ubufakazi ngoba kufanele uhulumende wakhe avikele labo abamnike lolo lwazi. Kodwa wengeze wathi eleMelika lizaqhubeka lisethula imbiko ngokwenzakale lapho kuhlaselwa umuyi ngendizamtshina ye-drone lanxa kuza kwenziwa ngonanzelelo. Ukusenjalo, ele-Iran lithi aliseyi kuphatheka ngokupheleleyo kusivumelwano esasungulwa ngomnyaka ka-2015 phakathi kwalelo lizwe leMelika esezikhali ze-nuclear njalo selizazenzela santando. UMongameli Trump laye waphuma kulolu hlelo ngomnyaka odluleyo. Umkhokheli we-Iran, u-Ayatollah Al-Khamenei, ubikwa ethe ilizwe lakhe lizaphindisela ukubulawa kukaMnumzana Soleimani lanxa ilizwe lakhe lingafuni impi. UMongameli Trump laye uselobe ebulenjini be-Twitter imbiko etshiyeneyo etshela ele-Iran ukuthi lingalokothi lihlasele eleMelika kumbe izizalwane zalo ngoba laye uzaphindisela kabuhlungu engakhethi le ndawo zamasiko alelo lizwe, ama-cultural sites. Amalunga ebandla elibusayo elama-Republicans ayasekela okwenziwe nguMongameli Trump, kodwa awama-Democrats athi lanxa lawo evuma izizathu zokubulawa kukaMnumzana Soleimani bekufanele kuvunyelwane edalele iPhalamende yeMelika iCongress kungakathathwa inyathelo. Umofi ukhangelelwe ukungcwatshwa ngolwesibili eKeman. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Okwamanje uChris Gande weStudio 7 usethulela ingoma ezilichumi ezadla ubhedu ngomnyaka ka-2019 onalo esisanda ukugqiba ezabaculi bakweli kamthwakazi iTop 10.
Number 10 sile ngoma ka Berita ethi ndicela ikhiphi. Kun number 9 sile ngoma ka DJ Fritz featuring Steve K ingoma ethi Ziyalenda. Sinengoma kaMadlela featuring Boyoyo ingoma ethi Celebrate. Number 7 ke kule ngoma
yenzela
kuyokukhanya kwezwe ingoma ethiwa inkubalo. Number 6 sile ngoma ka Frank featuring Vex ingoma ethi Charge Office.
Hello. Hey, Charge Office yini? Yithi kuthi Charge Office yini? Akuna problem, ngifuna ukubuza ukuthi lingaba le charge efone lomntwana omncane yini? Kanti Charge Office lichajani? Oh, sorry my sister, let's see if you charge my phone. Okay, fine, charge.
Ku number 5 sile ngoma eye Asaf ingoma ethi Vibe is correct.
Can't fight the flow, they just got to know the vibe is correct. The vibe is correct. The vibe is correct. The vibe is correct. The vibe is correct.
Ku number 4 kutezi ingoma ye HP Manyenga ingoma ethi Sherry Omuvi.
Sho, ufuna change lifestyle yami. Kuthi mutero kuba fani. Oye blanca ye ani.
Jembe Mox says yona ku number 3 ngengoma ethi Njelimana.
Hey.
Number two, silengoma ye agenda featuring Lloyd and Londra. Ingoma ethi ukuphi. Number one, asilengoma Ramses K. Eti Icheriami. I like a song, Ramses K.
Super sex, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Kiss the pole, ever since, always feel never bad. Wife in material, she's the type of dream room. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick, chill her, she's the one that wanna be. Every chick, chill her, chill her, chill her. Every chick, chill her, she's the one that wanna be. Every chick, chill her. Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got swag, dripping for the black neck. I got me enough credit, but when I'm my ex, there's a silent and physio now, she's holding all my senses. Any other girl is a waste of time. Say I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Cherry Army, and number one, Gunga Mizili Chumi, as a Daupe Chum, Yakara 2019, when I left a stand of the Ranger. Kubatuli, Babuligam Chaga, the top 10, a theatre to Lelo and Chris Gandhi with Studio 7. The singer is to Ganinans in Shogos and Daba, it is Kokina. In English, the Lonese Zimbabwe is the seventh of South Africa. Every day, I carefully kiss the Mussoliti. The local is Amabu Tapa, a bike bridge, Lapo, local Pitize, La Willing Dwendwe, as in the Zemota, Lama Passing. Abebutho abalinde umngcele wemlamba peli babikwa bebopha labo abaqapha besiya kumbe bevela kwele Botswana ngokungekho emthethweni nxa bengababhadalanga imali. ayibithi ligqoka lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.